Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 19 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba nthwakazi omuhle olindlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Umsebenzi wonalo kasikwazi ukuthi uzophatheka kahle ngani ngoba lapha kukhulunywa ngeindependence yenhlanganiso kodwa amandla akhona angani kuthiwa azaba kakhulu kuminista ene khona lokhu kuyasithusa ukuthi uminista kwesinye isikhathi ungathola ukuthi mhlawumbe la uyathinteka kwezinye izinto.
Abasile kudlakela oluphathelane lezombusazwe babuthana emhlanganweni wokuhlaziya umthetho osekubunjweni i-bill eyokukhomisana umlotha e-National Peace and Reconciliation.
Laba sithwele nzima ngoba kathesi umumo wezulu lo kusho ukuthi emaplazini akula msebenzi. Lapha edorobheni lakho nxa wobuya i-council yalapha la isifake i-water rationing kusho ukuthi ama-peace job akulungisa izingadi awakho.
Ilanga elichisa okwedlulise amalawulo kule Botswana selidalela abeZimbabwe inhlupho ngoba sebeswela amathuba emisebenzi emincane yemaplazini. Ukwehla kwamandla eRand lakwele South Africa sekuchiye abaningi bethwele nzima ikakhulu abaphila ukuthenga impahla kulelo lizwe bethengisa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasile kudlakela luphathelane lezombusazwe bathi amandla anikezwa umphathintambo wezokulondolozwa kokuthula lokuxolelana kayehliswe ukuze kungaze kwaphazamisa impumela yokucubungula kwezehlakalo ezehlukeneyo abahlangana lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abangene umhlangano wokuhlaziya phezu kokumunyethwe ngumthetho osekubunjweni i-bill ye-National Peace and Reconciliation oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust batshengise ukukhathazeka laba bantu ngeziqondiso zale i-bill besithi kayitsho lutho ngokuthi bazahlawulwa njani abahlukumezwa kudlakela lwezombusazwe. Umnumzana Devin Ndlovu wasetsholotsho ongomunye wabahlukunyezwayo ngesikhathi sodlakela lombusazwe weGugurahundi uthi okumkhathazayo ukuba alufinyeleli kuZulu ulwazi lwale bill oluphume kugwalondaba lukahulumende lwegazethi.
Mina ndelela ukuthi mangibuya lapha bengingazi ngebhili ukuthi kule bhili vele khona. Kudala silokhu sisizwa kuthiwa ye kuzokwenziwa lokhu lalokhu lalokhu kodwa besingakwazi ukuthi kwenzakalani. Besifisa ukuthi information ngani kuthiwa iyadiseminatwa iyefika le makhaya.
Ngabe amandla kamphathintambo ayehliswa kancane ngesikhathi kuqhutshwa inhlolisiso yokuzwa ukuba kuyini okwenzakalayo ngesikhathi sezehlakalo zodlakela lwezombusazwe lezi njalo kusenziwa ngubani, kutsho uNdlovu.
Umsebenzi wonalo kasikwazi ukuthi uzophatheka kahle ngani ngoba lapha kukhulunywa ngeindependence yenhlanganiso kodwa amandla akhona angani kuthiwa azaba kakhulu kuminista ene khona lokhu kuyasithusa ukuthi uminista kwesinye isikhathi ungathola ukuthi mhlawumbe la uyathinteka kwezihlakalo lezi so uzokubamba njani khonoko kuyizinto. Thina ngesifiso sethu bekukuthi ngani kuyadingwa umuntu noma engabe nguminista ongathintakaliyo lapha kulezi zinto abe nguye umuntu ozokwanisa ukuthi ancedise lumsebenzi uphushe ngoba into esifuna thina ukuthula eZimbabwe ngenhlala kahle.
Okuyinto esekelwe ngunkosazana Memory Ncube ozalwa eLower Gweru kodwa ehlala emzini weHighfields eHarare othi lanxa kukhona okuhle kule bill kunengi okusolisayo.
Mina ukubona ibhili leli ngibona lokunye okuhle kodwa okunye akuyenzi because sibona ukuthi sinika ama-powers amaningi kuminister. Singanika uminister ama-powers amaningi futhi ukuthi wonke okungenziwayo kuyabe ku-political akuso-favorable kwabanye abantu. Lapha sifuna ukuthi singadinga lo independent board njengama-organizations lomani.
Kalicacanga kwezokuhlawulwa kwabahlukumezwayo njengaye leli bill kuveza uManqube.
Mina ngibona ukuthi ibhili leli kumele lisinike umcalothi abanye abangela izinto zabo bazibiselwe imisebenzi siyibisele kwezingaluza umsebenzi wami ngangisebenza so angisasebenzi ngangi-merchandise lapha eHarare.
Abahlukumezwa kundaba zezombusazwe laba bathi kumele bavunyelwe ukuzichaza izehlakalo ngokutsho okwenzakalayo ngowabo umlomo kanye lokuletha ubufakazi, hathi ukuqinayo lokuthi kumele bazilobe phansi kuphela njengalokho okukubhili. Ingemukeleka libhili ukuba ngumthetho olawula phezu kokungenziwa ukuzikhangela izehlakalo zodlakela elizweni, yikhona uzaqala umsebenzi wekhomishini eyakhethwa ukubona ngezokukhumisana umlotha kanye lokuletha ukuthula elizweni, ye-National Peace and Reconciliation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze inkokheli yeZimbabwe ukuthi ifunde ubukhokheli abathi buqotho obukamongameli weTanzania uMnumzana John Magufuli. UBenedict Nhlapho uxoxa lomlobi odumileyo njalo kwezombusazwe uMnumzana David Magagula ngombuso kaMagufuli lalokho okufuze kufundwe izinkokheli zeZimbabwe.
Selokhe umongameli John Magufuli engena esihlalweni ngolwezi nyakenye lukhulu dumo aselutholile e-Afrika jikelele. Izizalwane zeZimbabwe lazo zimtshayela izandla ngendlela abusa ngayo, zisithi zifisa inkokheli zeZimbabwe zifunde okuningi kuye. Umlobi weZimbabwe waziwa njalo kwezombusazwe uMnumzana David Magagula uthi uMagufuli nguye yedwa ongafaniswa lomuyi umongameli Nelson Mandela wakwele South Africa.
Okokuqala ngqo ule transparency izinto zonke zenzakala egcekeni, akulanto efihlwayo. Okungangokuthi akafuna ama ministers adlalise imali kungalasidingo, naye akayidlalisi imali kungalasidingo.
Uthe esanda nje kungena esihlalweni wavimba umkhosi ukuthi akazelela uzibuse welizwe lakhe, esithi amaqubaqube imali alungiselelwe lo mkhosi kuzafuza asetshenziswe ekulweni lemikhuhlane efana labo cholera. Esuka lapho uye wayathekelela isibhedlela seMuhimbili, wathola isimo sokusilela kwenhlelo zokwelapha sisibi kakhulu. Wahleka wathi kuthathwe imali ebilungiselelwe amagigi ePhalamende kuthengelwe izigulane imibheda. UMagagula uthi le yinto engakazi bonakale eZimbabwe.
Bakhokheli bakithi okumele bakufunde laphana ikuzehlisa ebantwini ababakhokhelayo. Bangabadleli abantu ababakhokhelayo, bangabancindezeli abantu ababakhokhelayo ngokuthi babe yibo abadla inodo yelizwe abantu babo bengadli.
Elamalanga amathathu nje ekhethiwe, umongameli Magufuli wavala ukuhamba mahlana kweziphathamandla zikahulumende ezihamba ziluquhaha ukuyangena imihlangano kwamanye amazwe, okuyinto athi yikudlaliswa kwemali yomphakathi. Labalutshwana avume ukuthi bahambe uselaye ukuthi endizamchineni bengakade endaweni ezinothi kodwa babe kweka wonke wonke elentengo ephansi. UMagagula uthi lesi sifundo esiqakatheke kakhulu kumongameli weZimbabwe.
Njoba ngikhuluma nje umkhokheli welizwe lakithi leZimbabwe uMgabe akekho le muli yakhe yonke, okungangokuthi bahambe ngezinkulungwane lezigidi zezimali. Kuba ngazi seTanzania ngabe bakhona leyo mali ngayigcinakele kumbe isevakele.
Uthi imali esisetshenziswe ngumongameli Mgabe ehambeni zakhe zaphandle kwelizwe lemakhefini zingalungisa kuningi okonakaleyo elizweni. UMagagula uthi isifundo esikhulu okufuze inkokheli zeZimbabwe zisithole kumongameli Magufuli yikuthi inkosi yinkosi ngabantu. Kwabangavumelani lala amazwi ahlakaniphileyo, uMagagula uvumelana leningi labeZimbabwe kuleli abathi sobohla manyosi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ilanga elichisa kwedlulisa amalawulo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ikakhulu kwele Botswana eselikhipha inhlanzi emanzini selidalele izizwalane zeZimbabwe inhlupho ngoba sezizithola ziswela amathuba emisebenzi emincane emaplazini ezivame ukuyithola ngalesi sikhathi. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya eseGaborone kweBotswana.
Isikhathi kuchisa ekhaya umumo omnotho ungaletha amathemba kuningi. Izalo zeZimbabwe zithola isifudumezi seBotswana sesimise amathemba azo. Iningi eliphila emsetshanzanyana emaplazini ngesikhathi sokulima lithi lonyaka lifike emaphethelweni ngoba abalimi abaningi bengazihluphanga ukulima ngenxa yokuswelakala kwezulu. Lokho ukutsho ukuthi labo abade bephila ngokunceda emasimini bazithola bengaphandle komsebenzi njalo kumele bekhande amaceba amatsha okuziphilisa. Abanikazi bamaplazi eBotswana bande ukudinga abasebenzi la esitaladeni zeHaborone lapha beZimbabwe abalinda khona bethembe ukuthola umsebenzi. Kodwa lonyaka kwehlukile njengoba umnumzana Themba Nkiwane ekhala ngokuthi imisebenzi emaplazini ayikho njalo lokuthelela ezingadini emadolobheni ungasekho.
Laba sithwele nzima ngoba kathesi umumo wezulu lo kusho ukuthi emaplazini akula msebenzi. Lapha edorobheni lakonxa wobuya i-council yalapha la isifake i-water rationing kusho ukuthi ama-piece job awulungisa izingadi awakho.
Omunye wakhe umnumzana Nevan Ndlovu uthi sebetshona belinde isikhathi eside ukuze bethole abantu abangabaqhasha kodwa ngenxa yokuma okubhahileyo la imisebenzi omile.
Sithwele nzima lonyaka ngoba ezikhane eziningi abantu bajele ukusiqhasha ukuthi sisebenza emasimi nabo kodwa ngale drought lonyaka hayi abantu abasiqhashi ngoba vele abaningi abalimanga.
Oselesikhathi ephila emsetshanzanyana eHaborone umnumzana Mthobi Dube uthi bakhayelele ukuthi kube nzima ngoba ugatsha lokuzowulima ibuyiloluthatha iningi leZimbabwe elidinga imisebenzi.
I-drought le khona isibangele ukuthi amathuba okusebenza abantu bekhaya anciphe kakhulu. Osokusitsho ukuthi abantu somele badinge ezinye indlela zokuziphilisa ngoba imisebenzi ayisekho, akusafanani.
Umnumzana Sam Mdluli yena ubona udubo kulinani elivela eZimbabwe elingena zolwela amathuba amalutshwane atholakalayo.
Kukuye ukuthi abantu abacross border amathuba abo omsebenzi emalutshwana ngendaba zokuthi abantu abaningi bakhrosa ukusa kwamalanga ngama-numbers amakhulu kakhulu bebuya lapho kuzofuna ama-piece job.
Abalimi beBotswana bathi isikhathi sesikhambile ukuthi bangaba lamathemba okuqala ukulima ngesikhathi ukhalelwe indlala ebhahileyo kuluhlu lwezakazi lengezansi kwe-Afrika. AbeZimbabwe babeka amathemba amaningi ugatsha lokwakha kanye lokulima uthole imisetshenzana yezwa kakhulu ngokuthi ama-piece jobs. Ngakho uma esinye isigaba sikhula kutsho ukuthi yindlala. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungile Botswana.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo bathi bathukuthele ngokwehluleka kukahulumende weZANU-PF kulungisisa umumo njalo bathi akulathemba lokuthi lonyaka umumo ulakho ukuguquka. Omunye wabasakhulayo laba ngumkhokheli weZAPU kugatsha lwabatsha umnumzana Ndodana Moyo yena othi abasakhulayo lonyaka kumele bebambane babambe uhulumende weZANU-PF ngamandla ukuthi aguqule impilo kaZulu ibe ngcono.
Njengabantu abasha beyouth kuZAPU sikhangelele ukuthi umumo welizwe ungantshintsha. Nakho umumo welizwe lokhu usoka usiya phambili, imisebenzi kayitholakali. Uhulumende akula mzamo ayenzayo okusincedisa njengabantu abasha.
Kuyini eliza kwenza pho njengabasha?
Abantu abasha engakukhuthaza abantu abasha ngikuthi ke siphume kumadistrict ethu ama-political parties sibambane sizilungisele ikusasa yethu. Njengabadala asebadlala indimi yabo siyababona abatobaba ODB badlala indimi yabo babelingana nathi ngesikhathi bekhulula ilizwe leli. So ngithi mina ebantwini abasha kasikhupheni amajazi ethu ama-political parties sibambane silwisane lohulumende lo onyengezelo. Silwele amalungelo ethu, silwele imisebenzi, silwele konke okungabe kuzobenza njani lekusasa yelizwe lethu.
Kodwa liza kwenza njani? Kuyini eliza kwenza? Siyake sibona abanye abatsha betshengisela, betshaywa, bebotshwa, babuyele esitaladeni. Lina njengabantu beZAPU kuyini elikukhangelele eliza kwenza?
Thina njengabantu beZAPU sithenze ngokuxoxisana namanye amalunga abantu abatsha kuhlanganiso ezehlukeneyo. Sesihlangene le-MDCT, le-MDC ekhokhelwa nguProfessor Richmond Nube nezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngamalungelo abantu abasha ukuthi ke singene emgwaqweni sithengisele sithengisele kukhonona nokungaphatheki kuhle kwethu nguhulumende lo okhona. Sikhangele ilizwe liyachitheka, imisebenzi kayikho, kodwa sibona uhulumende wezanu PF esiyakuthelela abantu efulothi ebathengela ama-ice cream abantu kabaholi. Sibona ubunzima ngakho njengabantu abasha isikhathi sokuthi sisukume silisane lohulumende wencindezelo lokhona. Njalo asisena themba kulokho okukhona nanku khathesi ilizwe liyadilika uhulumende kakho uhulumende okhona babhizi balwa izikhundla kubandlala kibo lezanu PF ngapha ilizwe lichitheka ngakho singeke simelele ukuthi izanu ziqede ukulungisa umhlupho zayo nanku lokho idilikisa isiyaphambili.
Hello-ke ngumnumzana Ndodana Moyo osakhulayo webandla lezabhu ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama. Lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha The Connection sikhangela inhlupho zabatsha bamabandla ezombusazo yaphikisayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho kuya ebulenjini ku www.voandebele.com. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe. Umongameli Uhuru Kenyatta wakwele Kenya usefunge ukuba iqembu labalwa becatsha bedlulisa amalawulo abesimoslem abeqembu le-Al-Shabaab bazajeziswa kanzima ngokuhlasela abakwenze ivuyo lebutho lelizwe lakhe kwele Somalia ngolwesihlanu. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethese amankampani alungisa incingo zabomakhale kukhwini lokunye afana labo Apple, Samsung, Sony labanye umlando wokungabi leziqondiso ezicacileyo zokuvimba ukusetshenziswa kwezenjiwayo ezembiwa zisetshenziswa ukulungisa incingo zabo. Ukwehla kwamandla e-rand lakwele South Africa sekuthiye abaningi bethwele nzima ikakhulu abaphila ngokuthenga impahla kulelo lizwe bethengisa ekhaya. Kuthi osiphatheleni ababengasela msebenzi babikwa sebeqalile njalo imisebenzi wabo bethengisa ngamarandi angamashumi amabili idola leMelika. Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ukusetshenziswa kwama-bond coins yiko osekwedlula ukusetshenziswa kwerand.
Ye, indaba yokuthi irand kayisayimukela i-iston into entsha vele umnyaka wathi siphela ngapha eHarare sikhona abavele sebengasathatha amarandi ngoba bathi bona loba bengaze bawathathe abasukuzakwanisa ukuthi basuke bawasebenzise. Ezitolo nje abanye ezinye izitolo nje bayathatha nje ukuthi abaye belokhu bekhonona.
Nxa sikhangele manje umnotho welizwe i-economy kuyihlasela njani lokho okwenzakalayo ngodaba lwamarandi?
Singathi lwamagcamba amabili angaafektha into le. Laba singathi ama-cross-border traders labana abahamba besiyathenga izinto e-South Africa bayabe bemingcono ngoba imali yabo yaba izakubaningi abayintshitshayo kangathi. Kodwa ungaze ukhangele ama-accounts yelizwe singathi khona ama-trade accounts i-budget i-trade deficit yakhona iyabe lokhu ikhula ngoba lezimali eziningi eziphumayo abantu bebhamba kuyazithenga ngale impahla ezichiphileyo amagrosa achiphileyo kusho ukuthi vele ama-factory angapha abantu balungisa izinto ngapha ezokugqoka kumbe ezokudla baye bele nkinga ngoba ezivela ngale ziyabe zichiphile. Uma ngunda besithi kungcono nxa besebenzisa imali yakhona ukuthenga imitshina kodwa vele imali elithenga ngayo ichiphile imali yonke iyabe lokhu iphuma ekhaya.
Abanye ngabathi bona okwenzakalayo lokhu sokuhle kwatshengisa ukubana idola leZimbabwe lingaphenduka ikakhulu nxa sikhangele ama bond coins ukuthi yiwo angathi lidola leZimbabwe. Ungathini wena ngalo?
Ukuphendula uma kwedola leZimbabwe akwenziwa ukuthi imali eyangale ngaphandle iyabisiwa. Okwenza ukuthi idola liphenduke kuya ngokuthi ama industry angapha asebenza kanjani. Ngoba nxa vele kungela industry iyabi yinkinga yakhona kuphela amadola engaze aphenduke. Abantu baye bewantshintsha nje khona pane road port bethatha amarandi besiyathenga akukhuculi lutho. Kufanele kube lezinto ezimbili eziqakathekileyo. I-industry ingathi iphaphame and kube le bank, i-reserve bank eziphathayo engathatha ama-political decisions. Angiboni ukuthi ukuwa kwerandi, ukugeniwa kwerandi lokusebenziswa kwama-bond coins kungasithengisela ukuthi idola liyaphenduka. Ngoba umumo wakhona kawukakhangela isitukusho ukuthi ungaphendukisa idola.
Asikho kungapha amandla abathi lona idola liphenduke leZimbabwe.
Ye, liqiniso ngoba singathi ama-pro local currency, ama-lobbyists akhona baye beqakathekisa into yokuthi i-USA liyabe lokhu liqina kuza kwenza ukuthi abantu abangapha abalidingayo babe belokhu beliswela. Ngoba ungathi ungananzelela ama-figures e-inflation kube le-deflation engathi yi-minus 2 kutho ukuthi izinto asathengeki nxa into zingathengwa abantu abalungisa impahla ngapha yokudla abathengelwa imiholo yakhona laeka ikwanisa ukuthi itshintshe.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe, wekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Okwezemidlalo ke lamhlanje siqale ngomdlalo wokuqala weqembu lama Warriors kumncintiswano wenguqu oweChan odlalelwe kwele Rwanda. Iqembu lama Warriors linqotshiwe nge-1-0 ngelechipolopolo eleZambia. Kunjalo nje umgadli weqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu uNox Mtizwa uthi isifiso sabo ngesokufika kufinale yomncintiswano weChan oqale ngomgqibelo odluleyo kwele Rwanda. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leZimbabwe likusasa Group D ndawonye leZambia, iMali kanye leUganda. IZimbabwe izadlala umdlalo wokuqala kusasa lapho izancikilana khona leqembu leZambia ngehola lesithathu emini, ukuthi umdlalo ozakuba phakathi kweMali leUganda uzadlalwa ngehola lesithupha ntambama. Amaqembu akusasa Group D adlalela enkundleni yeUganda. Njalo emdlalweni walowesibili iqembu leZimbabwe lizadlala lele Mali ngomgqibelo ngehola lesithathu. Lo mdlalo ulandelwe ngozakuba phakathi kweZambia leUganda ngehola lesithupha ntambama. Imidlalo yokugcina yesibaya sikaGroup D izakuba khona ngolwesithathu mhla zingamashumi amabili lesikhombisa, lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona lele Uganda kuthi eleZambia lidlale lele Mali. Amaqembu amabili okuyiwo azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi kwindawo ezimbili eziphezu kwengalani yemiklomelo yiwo azadlulela kwisigaba esilandelayo ese-knockout. Ekhuluma phambilini kokuphakama kweqembu lesizwe lisiya eRwanda, umgadli weqembu leZimbabwe uNox Mutizwa uthe na ulethemba ukuba leli qembu lizakwenza kuhle kakhulu kulo mncintiswano.
Sikhangelele ezethimu ukuthi sedlala kuhle sifike kufinal. Nxa kwenzakala uNkulunkulu esibhesile siyithathe le tournament le, lisupporte ama-supporters ethu, lezifiso zethu ziphumelele, sezama, we will try our best.
Abadlali beqembu lama-Warriors balakho ukudlala belamadlabuzane njengoba umongameli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyangwa ebathembise uba bazabelana inkulungwane ezilitshumi zamadola aseMelika nxa bengenelisa ukunqoba iqembu leZambia kusasa. UChiyangwa uthembise uba abadlali bazathola imali efanayo benganqoba njalo la kwimidlalo eminye yezibaya kuthi bengadlulela phambili kwisigaba esilandelayo limali izakhuphuka. Kumncintiswano oqhutshelwe kwele South Africa ngomnyaka ka-2014 iqembu leZimbabwe liphutshele kwindawo yesine, ikanti iqembu elaphakamisa inkezo ngele-Libya lona elinqobe eleGhana kufinal. Kundawo yesithathu kube leqembu leNigeria. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liphethe amagapha afuzayo ngaseMiddle East njengoba selidliwe kwimidlalo emibili liqembu leBangladesh yohlobo lwe-2020. Emdlalweni wakuqala ngolwesihlanu iqembu leBangladesh linqobe ngama-wickets amane, kwathi emdlalweni wesibili ngesonto iqembu leBangladesh linqobe ngama-runs ayi-42. kusele imidlalo emibili yohlobo le 2020 okumele idlalwe yilawa amaqembu, njalo iqembu leZimbabwe sokumele lizame ukuba limidlalo iphele lilinganisile, linqobe kabili lele Bangladesh lalo linqobe kabili. Umdlalo wesithathu ukhona ngolwesithathu, kuthi wesine njalo ngokugcina ukhona ngolwesihlanu. Iqembu leZimbabwe lisanda kubhaxakulwa liqembu elingumthajuzo wamanye amaqembu ele Afghanistan ensukwini ezedluleyo kwimidlalo yehlobo le 2020 kanye le One Day International. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Abalaleli lilakho ukuzwa imbiko yenu ibalwa emoyeni, libingelela abangane lezihlobo njalo lisipha lokusenhlizweni zenu ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202-465-0318. La sebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Kufacebook sesikhona njalo. Usekelo lwenu luqakathekile ekhasini lethu eliphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ngokuklika like lilakho ukuloba elifuna sikubale emoyeni, kungaba yikubingelela izihlobo labangane lemibono yenu.
Tina singabantu twana banane laba
abahlale tena
uyivola singabantu abantwana banane mama
abahlale tena
uyithina la abantwana banane mama
abahlale tena
uyivola abantwana banane bakaNkuluNkulunkulu
abahlale tena
uyivola abantwana banane abahlale tempelini mama
abahlale tena
uyizole izingane zikaNkuluNkulu
abahlale tena
usiyababo abantwana abancane abahlale tempelini bo
abahlale tena
uyiva abantwana mama house abantwana mama
abahlale tena
uyibo ba
abantwana abahlale tempelini
usizi usizi
usizi thina
usizi emhlabeni
mama usizi
mama
usizi thina
sina usizi madodo basiyeluswa
yenza thina
sina mntwana kaNkuluNkulu madodo
usizi
mama
usizi thina sina
abantwana abancane abahlale
sizi
mama
sizi thina
siyeluswa imvana
abantwana
sina mama
sizi thina sina
siyeluswa imvana madodo bo
sizi
mama
sizi thina sina
njenge
sizi
sizi
yanambi sizi thina sina
mbitha lolo thando mama
sizi sizi thina sina
ngoba njani
uma
sesihlele
bu sizi thina
sina sesibona amanxele sadlule zakho
sizi
mama
sizi thina sina
dabantu
sizi sizi
abantu mama
sizi thina sina
ngamaphimbo amnandi amaphimbo azothileyo amaphimbo Black Mambazo. Besigqibela uhlelo lotwa namhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo. Abasile kudlakela oluphathelane lezombusazwe babuthana emhlanganweni wokuhlaziya umthetho osekubunjweni i-bill ye-National Peace and Reconciliation. Ilanga lichisa ukwedlulisa amalawulo kwele Botswana selidalele abeZimbabwe inhlupho ngoba sebeswele amathuba emisebenzi emincane. Ukwehla kwamandla e-rand lakwele South Africa sekuthiya abanengi bethwele nzima. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje, igama ngu Chris Gande. Sesilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilala.